naka naka.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 5 kuLwezi 2021 igama ngontungameli inkomo nanzi ezihamba phambili ukhetho lwama-by-elections osolulesikhathi eside lungenziwa lubikwa lulakho ukwenziwa ngomabasa kumnyaka ozayo. Umkhokeli webandla lezaphu omutsha umnumzana Sibangilizwe Nkomo uphakathi kokukhetha amalunga edale lakhe elimqoka njalo uthi uzaqhakathekisa abesifazana labasakhulayo. Uhulumende weMelika usethule iziqondiso eziphoqa izisebenzi zakhe kanye lezempilakahle ukuthi zibe sezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kusiyafika mhlaka 4 ngwezibandlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abangamashumi amabili lanye 21 belomkhuhlane lo. Luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula kancane inkulungwane eziyisishiyagalolunye 9230, kuthi abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7496. Asebebulewe ilomkhuhlane sebengu 4685. Kulembiko ekhomba ukuthi ukhetho lwama-by-elections lulakho ukwenziwa ngomnyaka ozayo mhlaka 23 kumabasa. Imbiko le igcwele enkundleni zokuxhumana. Izikhundla zamalunga edale lePhalamende ezifika amachumi phose amathathu 28 kanye lezamakhansila ezidlula ikhulu zavuleka ngemva kokuxotshiswa kwamalunga eMDC Alliance inkokheli yebandla leMDCT. Uhulumende ubesithi ukhetho ngeke lwenziwe ngenxa ye-COVID-19, lanxa nje amanye amazwe eqhuba inketho zawo. I-Studio 7 izamile ukukhuluma leziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission ngalimbiko, kodwa yehlulekile ngoba bezingadobhi incingo zaso. Owake wamela iBinga North edale lePhalamende, umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhulumende ubecatsha ngomunwe ngoba esesaba ukuthi ibandla leZANU PF linganqotshwa.
Ngokubona kwami osokwenzakele ukuthi sebenanzelele ukuthi hayi linto abangeke bayibulala, bangathatha konke abakuthethiyo, bangaxotsha konke abakuxotshileyo, banikane lezimali ezazifuza ukuthi zibe ngezebandla likaNelson Chamisa. Kodwa abangasoze bekukwanise yikuthi bebulale umcabango lombono wokuthi hayi iZimbabwe ifuna inguquko, lokho kabasoze bakukwanisa. So ke ngalesi sikhathi ukukhanya ngani lokho bangabe sebekunazo.
Siyabona ukubana kule mbiko ekhomba ukubana ukhetho lungenziwa ngomnyaka ozayo, kungakuliqiniso yini lokho?
Lokho ukuba liqiniso gani? Uyabona kusukusela izolo bembhala mina ku Twitter handle yami ngisithi khona sokusobala ukuthi iZEC kaso independent commission, yi-commission ebuswayo idonswa ngamakhala libandla leZANU PF. Lokho sikukhulume ngoba bese sikwazi ukuthi khona sokule phepha eselibhoda ngaphakathi na kwezek. Lumbiko okhuluma ngawo kasombiko okhutshwe ebantwini kwathiwa badla kawubuye kupublic yizek. Ngumbiko esuphiwa ngabantu abaphakathi na kwezek labo abangasela ethando lalokhu okwenzakala kuleli lizwe. So yibo abasiphile ukuthi hayi khathesi nanku sokukhanya ngani sokulokunyakazela sokuthiwa khona kasilungiselele ama elections next year. Bona kusiya ngabo lombiko bekungafuzanga suthole masinya. Bekungumbiko okadofuza ukuthi usithathe by surprise ngo February umnangagwa esefaka i proclamation esesicho ke ilanga lokuthi ama elections ayakuba ngelanga elingakho. Ngoba bona vele basebenza bendawonye lezanu PF. Akula sizathu so esenza ukuthi ama elections engabi khona eZimbabwe kusukusela last year kanti. Amazwe wonke eSouthern Africa asigombolozeleyo sibabonile besenza ama elections iCovid yona leyo ikhona. So iCovid bekuyindlela yokucatsha njengomunwe ngoba sibabonile abezana ama politibro ama central committee bebelokhu behlangana kusukusela last year. Akula lutho kade lungehlula ukuthi khona ama elections abe khona. Okuyikho nje kade kusehlulisa ama election yikwesaba umnumzana uNelson Chamisa. Ngoba bakwazi ukuthi iningi labantu baseZimbabwe ngalesi sikhathi sebedakakile ngezanu PF lomnangagwa akabasafundi kuyibona akulani ukuthi lisotha akulani ukuthi lipolisa akulani ukuthi li CIO bonke abantu kathesi sebebonile ukuthi hayi izanu ayisisi ndawo iyasibulala. So yikho akade bekwesaba ukuthi ama elections ayakuba khona next year liqiniso ayakuba khona next year kodwa thina into esizibuza yona kuphela ukuthi kanti ngani bewafaka kachana kangaka indawo bengawafakelanga eduze besabani ukuwafakela eduze khona apha baze bawafaka kachana kangaka ngo April kutheni phakathi lapho kwesabisayo ingani nasi South Africa iqeda ama election ngemva kwaizona yikuyini okuyikho okwenza ukuthi befaka ngale kuthi ukuthi kukhona abakuvumelene lezana uBiye.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda wake wamela isigaba seBinga North edalele parliament. Umkokeli webandla lezaphu okhethwe ngeviki edluleyo umnumzana Sibangilizwe uphakathi kokudinga amalunga edale laleli bandla elimqoka ele cabinet. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli saleli bandla njalo engunobhala jikelele walo umnumzana Mthulisi Hanana uthi unkomo ufuna ibandla lakhe limelwe ngabantu abavela kunhlangothi zonke zempilo ezigoqela olwabesifazana kanye lolwabatsha.
Ukuze lezo zikhundla zigcwaliswe singathi ngabantu abaphosa babe yikhabhinethi laba ekazaphu kuyamele kuqale kukhanye lento thize ukuthi obakhona yino mama abatsha wonke umuntu nje osephathini represented sikhangele lokuthi wonke ama regions umbizigaba zokuhlala zikhona emathebeleland lemashonaland emidlands emanikaland wonke ama province kukhanya ukuthi abantu babaphiwa izikhundla ngokufana nayo lokhu kwenzakala ngemva ukuthi abantu balethe ama CV kwenzwe lama interviews iprocess esiqalisile abantu sebeqalisile ukuphosa ama CV yabo ukuthi ahluzwe umongameli kodwa sinanzelele ukuthi ibandla ngeza ke liqhubeke lingelamuntu olikhulumelayo njengoba kunengi okwenzakalayo yikho kuceli ukuthi njengomabhalani lezo zinto engizibhalayo kuphinde kube yime engizikhulumayo kwakhathesi sisalinde ukuthi process yokukhetha abantu labo kumbe yokugcwalisa ezinye izikhundla iphele sikhangele ukuthi kusiyaphela yona linyanga lokho kube sokwenziwe lusomlomo omutsha sizamethulelwa simaziswe.
Njengomkhokheli omutsha uthini ubaba uNkomo ngodaba lokubambana lamanye amabandla aphikisayo?
Okumele sikunanzelele ukuthi uZaphu akakazi yabe lohlupho lokubambana lamanye amabandla. Sake sabambana lezano ngo 2018 ukukhetho ludlule lwama elections lawa sisasekela elinye ibandla thina kasifakanga umongameli. loko kutshengisela ukuthi singabantu emuva esisebenze kuhle lamanye amabandla. Okube lukhophe ukuthi thina kasizuzanga lutho kuloko kubambana lamanye amabandla. Okwakhathesi kasika kucabangi ukuthi singabambana lomuntu esisakwenza ikwakha ibandla lethu ukwenzela ukuthi sithole abantu abazasekela kuzigaba zonke zeZimbabwe. Asikakhangeleli ukuthi mhlawumbe singabambana labanye, kodwa nxa bekhona abafuna ukubuya kuhlangothi lwethu lukazaphu bezobambana lathi bakhululekile. Thina kasikakucabangi ukusuka phansi siyebambana labanye.
Iselingaphi kunhlelo zokulungiselela ukhetho?
Njengoba unanzelela ngokheli ukuthi zikhona izikhundla ezingakagcwaliswa, kutsho ukuthi lati inhlelo zethu zikhona ezinye ezisamileyo ezisabanjwe ngonyolo fudu okwenzakala izinto kancane. Kukhona esisikuqalile okunjengokuxoxisana lama provinces ethu, lati ukuxoxisana njengabantu laba esikhethwe kuimpela vi esiphuma kiyo ukuthi sikubambe njani. Akhona amacebo, ikhona imicijo, khona ama guidelines lokunye kunjalo esakhulumisana ngakho, ngoba kubalelekile ukuthi lati siqale ukukampena kusase lesikhathi singabe ngabe vumbuthuthu nxa sokuyiwa kukhetho. So kukhona sisakhulumisana sisakhulumisana labantu bethu aba ku ground, kodwa kunye ukuqakathekile esikwenza khathesi ukugqugquzela lokukhuthaza abalandeli bakazaphu ukuthi bayebhalisa ukuvota. Kuzathi ke nxa sesigcwalisile zonke izikhundla seziza kukhanyela ngendlela ephakemeyo ukuthi abantu siqale ukulungiselela ukhetho luka 2023. Ngiyathembisa ukuthi izaphu izabonakala izigaba zonke ikhankasa. Ngiyathembisa ukuthi ngo 2023 uzaphu uzanqoba ngendlela emangalisayo.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngunobhala jikelele wezaphu, njalo usaphethe isikhundla sokuba isikhulumeli saleli bandla. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangabezwe ngabasekeli bezanu-PF abanengi egcekeni lendizamtshina eHarare izolo evela emhlanganweni wokuguquka komkhathi owe-COP 26 kweleScotland. Izim Life ithi ilunga lephalamende lakwele Scotland uMaggie Chapman, yena owazalelwa eZimbabwe, wethule umbiko exolisa kuZulu, njalo esithi uyalizonda ibandla leZANU-PF ngemva kokuba abasekeli baleli bandla bethule umfanekiso belaye egqoke isikhava seZANU-PF. Isayithi yona ithi amalunga eZANU-PF ale ukuya emhlanganweni we-National Peace and Reconciliation Commission, okuyinto ecunule umphathintambo obona ngokwenzakala edolobheni lakoBulawayo olilunga laleli bandla unkosikazi Judith Ncube. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lona okhuluma ngo-Gift Sondoko. Basakazi, namhlanje bengifuna ukuthi ngeke sikhulume kakhulu ngeqembu le-MRP. Kukhona engakutholi kahle nge-MRP. Nginokubona esikhathini esiningi ihlasela kakhulu ama-opposition more than iZANU-PF. Ngizibuza ukuthi laba bantu ngike ngazwe emalangeni adlule bebehlasela kakhulu MDC Alliance, but MDC Alliance ayikabi sembusweni. Ngathi okay, ngoba bebeyibala ngokuthi i-nationalism, hayi sadlula lapha zabona kusungula ibandla le-The Patriotic Front. Bona belihlasela kakhulu bedealing lithengwe izanu. Manje nangu sibanga ngilizwe lapha simbone eyenza iCongress. Sibona sebebhizi bamhlasela. So sizama ukuthi MRP ayizami ikhankasi itshela abantu ukuthi izabayenzelani. Iyekele ukuhlala ihlahlaselana lama opposition. Ngoba sigcine singasayitholi kahle thina ukuthi kanti vele yona uyihlobo luni lukapenda. Ngoba kwathi kule protest laphana yayisitizana uMasfor. Sabona isima yona yodwa. Yisi only opposition lapha eZimbabwe yathi yona twayungene lo mbikisho ukuthi izani iphume. So kwasithiya sile mbuzo maye mayiloko ibhizi ihlaselana nama opposition kusithiya sile mbuzo. Okunye futhi engufisayo lapha no MRP ukuthi ayibheke indaba zayo ihlukane labanye amaphathi inenkinga zayo inenqwaba yenkinga ufanele ibhekane naso. Wani ayikazi yiye ku Congress sibona kuphela ama leadership ikhethwa yi individual bethi bengasazwani bese othwala umuntu ngwezana. Ngibuyele kudaba lika Gasela uAkim Gasela lwana angithi akakhethwa ngayi Congress wakhethwa individual bathe bengasazwanani sebesithi hayi uAkim hey CIO hey ungwezana waphuma wajoin izana. Nalo umuntu wayevele ekhethe uGasela wayengubani wayekhetha ama ekhetha abantu bezana waye kungabile Congress vele ngompha waye iqembu lingalama office waye iqembu lingabi lama financial audit kuningi osafanele kulungiswe MRP. Ngiyabonga ngokuhlala zethembisa.
Salubonani balaleli nabasakazi beStudio 7. Ngifelile iqiniso lokukhulumayo eseJohannesburg ekhaya kuselupane eGhana esigodini saseJapiwa. Bewalaleli beStudio 7 nani basakazi beStudio 7. Mina ngempela okulandwe ngumnankagwa lephesheya ukuthi uhlangana nezinye inkokheli eziqotho phesheya angubona umsebenzi wakho. Njalo ukube lonke akhala umnankagwa ikhala ngama-sanctions. Umnankagwa kanikeze abantu baseZimbabwe ilungelo labo lokuphila, ilungelo labo lokwenza izinto ngendlela efanele, ilungile labo lokuzibusa kahle. Yena angakhali ngama-sanctions ethu sanctioniwe kuyikube yena nguye osanctione abantu baseZimbabwe. Akayeke ukuhlukumeza abantu baseZimbabwe, akayeke ukuhlukumeza ama-opposition party nabantu baseZimbabwe, akayeke ukufaka ama-lockdown angananxedo, ama-lockdown okuyiwo abulala abantu, okuyiwo ayenza ama-sanction ukuthi abantu kube engathi eZimbabwe abantu basanctioniwe. Akayeke ukwenza izinto eziphambane nokwenza umnankagwa, naye abuse njengokuba amanye amazwe abusa, engakhaleli indaba yama-sanctions. Ama engabusa kahle umuntu wonke eZimbabwe ebe nelungelo lakhe lonke liphelele, ama-sanctions azokuphela.
Salubonani, salubonani balaleli baka Studio 7. Alibingelela lonke linelisifathele izindaba zethu. Hayi, thina siyaphila endaweni yasemalayisa kobhango. Sibonge kakhulu sitamhlophe, sibonge la mfokanye ngole esilethemba lokuthi kumbe ngasiguqula singaguquka lathi sithole sesingabantu abangcono. Ngoba kudala sisokola iminyaka eminingi lokho esihlupheka, lokho esihlupheka, kodwa sesilethemba lokuthi ngoba lathi sesithole owakithi lathi esindebeleni maybe kungaba khona utshintsho, ukuhlupheka kumbe kungaba ngani. Ngibonge kakhulu kini balaleli, kungani lezi zindaba zethu esizi esithumelela zona zingazidlulisa zihambe kuzo zonke izindawo. Ngiyabonga kakhulu sithamhlophe mfukanye ngole, kungani singasiphatha kahle baba wethu, ukuhlupheka kwethu esiyabe silakho, kungani kungena kwakho siba yinkokheli kungasikhipha edubeni. Khuthaza kakhulu abantu bonke ukubana masitshintsheni, asibuyeni sizoregister kuze sikwazi ukuvota sibone ukuthi siya rejisteni sonke sibone ukuthi ekuvoteni kuzaba njani, ngoba hayi sihluphekile elizweni lakithi, sihluphekile kakhulu kakhulu kakhulu, akulalutho siyahlupheka, akula zikolo kakhululani, sidonsa nzima ezikolo, sifuna izimali, izikolo ziyafa, uma zifuneka sithi zihleli asilakwethu asilani, hayi kunzima kunzima kunzima. Siyabonga kakhulu balaleli bakastudio kubana lisindlulisele izindaba zethu lathi zihambe.
Salibonani ku VOA Ndebele, lenjani zihlobo zakithi, thina siyaphela ntunga lokipsi labanye nje bonke, ngithi hayi ake liphwisheni nje njalo, liphwisheni njalo bavowethu. Ngitika ukubhoda kithi laphana ekhaya ePlumtree, ngithi kunswazi ngithi salibonani zihlobo ogogo nabokhulu Chago mama, kunapana nje ekaya, linjani, siyaphila thina ngapha eBotswana.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi lanxa ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC ilinqobile kukhetho lwamakhansila, usekelo lwaleli bandla lwehlile kakhulu okungokwakuqala selokhu ilizwe lithole uzibuse lwaya phansi kokungamashumi amahlanu ekhulwini i-50%. I-AFP ithi kufe abantu abaningi kwelenishe izolo ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki besimuslim abedlulise amalawulo. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende waleli lizwe izolo wethule iziqondiso eziphoqa izisebenzi zakhe ezempilakahle kanye lezamankampani azimeleyo alezisebenzi ezehlula ikhulu ukuthi zibe sezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kusiyafika mhlaka 4 ngosibandlela. Izisebenzi zamankampani la eziyabe zilokhe zingakahlatshwa kuzamele zihlolwe maviki wonke ukuthi azilawo na lumkhuhlane. Kodwa iziqondiso lezi zithi izisebenzi zikahulumende zona kuzamele zihlatshwe loba sokutheni. Lokho yinto esolwa ngabanye abathi yephula amalungelo ezisebenzi. Umongameli Joe Biden uthi kuyadingeka ukuthi kwenziwe lokhu ukuze iqedwe i-COVID-19 njalo kuvuselelwe umnotho. Sixoxele intatheli izindaba ehlaziya inhlalakahle kaZulu umnumzana Simbarashi Nembaware.
Ungakhangela ukuthi isizathu sokuthi kufakwe lezi ziqondiso kuyini? Ukuthi iningi labantu alifuni ukuhlatshwa, iningi labantu alifuni ukuvaccinate. So yeke umongameli sibone kungcono ukuthi afake lezi ziqondiso ukuze ziphushe abantu, ziforce abantu ukuthi behlatshwe. Kodwa ke lokhu bese kulwisana lamalungelo abantu ukuthi umuntu lelungelo lokukhetha afuna ukwenza ngempilo yakhe. But on the other hand sikhanya ukuthi silwisa umkhuhlane onjani osubulele abantu abaningi emhlabeni. So kufaka umongameli lezi ncitshi kwezempilo kahle kusituation enzima. So ikubona ke bagcina befaka injani iziqondiso ezinjalo ukuthi hayi abantu asithini behlatshwe, ungahlatshwanga kusho ukuthi ke akasayi emsebenzini, umsebenzi usuphelile, umuntu aphele umsebenzi ngoba azange ahlatshwe yini. So kwenza umuntu ke izimuli ziqalise ukuba le ngxoxo ezinjalo ukuthi is it really necessary ukuthi singahlatshwa or kumele sihlatshwe ukuze sigcine umsebenzi. Izingxoxo ezizabe sezikhona from khathesi up to 4 January lapho ke okule deadline ukuthi abantu behlatshwe. And bathe bona abangahlatshwanga bazaqhubeka benjani betestwa. Utestwa wangkhona uzikhiphela wedwa imali yakho ukuthi uyetestwa and njalo uhlale umele uhlale ugqoke imask. Okuzenza ukuthi ke kube le nto lana esithi stereotyping, ukukhangelela omunye umuntu phansi ngoba laba abahlatshiwe abale WG abuza thali ngasagqoka ama-mask. Abangahlatshwanga gqoka ama-mask emsebenzini. So nxa sibe ukukhangela abantu bazathi wona ngumuntu ofuna ukusibulala. So kuza create inzondo and ungaphathwa kuhle kwabanye abantu.
Ama Republicans ubona ezamukela yini iziqondiso lezi kumbe sizabona siyaziphikisa emthethwandaba?
Ngiyabona ama Republicans siya emthethwandaba ngoba kusho ukuthi ke isiphetho sakho nokuthi abantu bazaxosha eni imisebenzi ngoba uzathola lingasawe emsebenzini 4 January. Ngiyaqhubeka ehola engayi emsebenzini nayo umuntu uzaxosha umsebenzi. Labo abahlala begqoke ama mask ngoba kuthiwa abangasoke benjani abangasoke behlatshwe bazabe begqoka ama mask and bazabe lokho behlala benjani betestwa. Uzibhadalela imali yakhe kwenzani yokuya testa ukuzadalela ukuthi kube le discrimination ukukhangelana abantu phansi ukuthi unohlatshwa nohlatshwanga. That treatment, discrimination leyana iletha futhi inzondo. Oh, wena awuhlatshwanga, oh wena ngofuna sife nge COVID, oh wena vele awufuna abantu bephile kahle, oh wena vele ufuna umuntu uqhubeke phambili kwahlatshwa. So that discrimination is going to come ngenxa yani emgomo lefakiweyo. So indaba khona hayi ngani izaba indaba ezathatha isikhathi indaba enzima, but uke emakhoti ama Republicans azohamba upresident njengomdemocrat ukubona kulenyathelo elihle elizenza ukuthi umnotho uvuleke, abantu beyimsebenzini bekhululekile. Nxa abantu basemsebenzini bekhululekile okuthi ukuthi iproduction elizweni iyaqhela and umnotho uyavuka and imali bakhona, izinto ezinjengama inflation ziyayehla, ama credit ratings uke improve, into ezinjalo uba ukhala ngelo lihlo. But ama Republicans la ukhala ngelihlo elezepolitiki ukuthi hayi ama Democrats ephula amalungelo ethu abhalwe uconstitution, amalungelo ethu njengezizalwane ze-America, ukuthini umuntu uyazikhethela afuna ukwenza, umuntu uyakhetha ukuthi i-health yakhe iqhuba kanjani.
Umnumzana Simbarashe Nembaware uhlaziya inhlala kahle kaZulu njalo uyintatheli zindaba. Njalo engumahlekisa uMadlela Sikhobokhobo uthi uhambo lwakhe labanye bakhe kwele South Africa ababalisa uMartin Spanda owendolwane Super Sounds lo Sikhosana Buhlungu owenkayi luyaphumelela, njalo abantu bayawuthakazelela umculo abawuqhunsayo. Uthi njalo inengi ngelifuna ukubona uSikhosana. Abaculi laba bakhangelelwe ukuba legigi eJamestone Athol House kusasa lasemgadini ethembisa ngesonto, lapho abazaxhaswa khona ngabanye abaculi abalodumo kulelo liswe. Asizweni udaba olulandelayo oluqoqwe nguSithandekile Mhlanga.
Siyabonga sibingelele nathi abantu bakithi baphuma baphelela eHebrew Theater. Baphinda bajabula kakhulu ukuthi babone umdala uSikhosana for the very first time. So hayi yonke into yahamba kahle. Siyabonga, sizibonga nje, sizibonga kakhulu. Sibhizi manje siya prepare ngoba this coming Saturday sinomcimbi futhi uyaqhubeka ithoyo yokucelebrate i-birthday kamdala uMartin. Sise Jimmy Steve and then nge Sunday sise Thembisa engadini. Abantu bebephume ukuzosupporta kodwa ke engicabanga ukuthi bebefuna ukubona kakhulu kakhulu ngomdala uSikhosana.
Zalenzela manga phakathi komnyaka. Talantete 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 talantete.
So ngicabanga ukuthi ukungena kwaSikhosana stage-ini kuye kwahlokomisa inkundla kakhulu. Kwajikela izimali, wabuthi uSikhosana wagcwalisa izikhwama. La khona usuthi umdala ntintintinti ngamarandi ezinjipa. Urayithi, uyahamba ekhaya uma Mthembu afike abobotheke naye kube kuhle. Mina nomdala, hayi kade sikhona, kade sihamba. Vele bayawazi umsebenzi wethu. Umuntu wasejaha ukubuyela ekhaya ngusikhosana, thina anti vele sijwayele ukuba zinjipa. Kodwa ke hayi muvikelizayo sesiqedile umsebenzi, hayi ziyobotshwa sibuyele komrigidi ezweni lenkaba. Siyobona ukuthi amashows abo December athini. Siyosebenza njengoba thina sibhenze khona.
Da 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 da
kumculo kaSikhosana usigqibela uhlelo lwe 2. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje ntambama akubizwa uzwayo lapho esizaxoxa khona lejaheli dala umehlo kaZulu ephethe idlalate lakhe elitsha. Sikhangele ebezihamba phambili. Ukhetho lwama-by-elections lubikwa lulakho ukwenziwa ngomabasa ngomnyaka ozayo. Umkhokheli webandla lezaphu omutsha umnumzana Sibangilizwe Nkomo uphakathi kokukhetha amalunga edale lakhe elimqoka. Uhulumende weMelika wethule iziqondiso eziphoqa izisebenzi zakhe lezempilakahle ukuthi zibe sezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kusiyafika mhlaka ka-4 ngozibandlela. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi untungameli Nkomo.